Sibuyela kodwa izindlela zivalekile ngisele nemkhondo ezinyembezi zami njalo njalo ilanga liyaphuma kodwa kimi kusebusuku bungapheli ngikhumbula uthando lwalungapheli lwaphenduka uthuli phakathi kwezandla zami njalo njalo ngizama ukukhohlwa kodwa inkumbulo iyaphikelela ifana nomfulo ngaphela ogeleza phakathi kwenhliziyo yami
njalo njalo
ngiyakuthanda ngisho noma Challenge.